Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 2 kuNcwabakazi 2024 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Ukubona kwami ukuthi khona kathesi bazama ukuthi babophe laba bantu ukwenzela ukuthi khona abantu beZimbabwe bangaphakamisa amakhanda abantu bemzini bekhona.
Ubotshwa amalunga amaningi ebandla le-CCC labalwela ilungelo loluntu eZimbabwe usokuchothozwa ngamazwe entshonalanga agoqela elemelika.
Lesi sizama mpela singomphakathi wakithi kodwa manje izandla zimpitshane. Sincedisana nabasekhaya siqoqaqoqa ama-R200 yabakhona yabanye abasebenzi.
Izakhamizi zakhela ibholoho emathweleni South engakhuthwa isigaba somculo iWars of Friday. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapolisa asebethe abaphikisayo abakubandla le-CCC emadolobheni atshiyeneyo abalwela ilungelo loluntu labanye ngesikhathi leZimbabwe lilungiselela umhlangano omkhulu we-SADC Summit ozaqhutshwa kumaviki amabili azayo. Omunye wababotshwe namhla ngumnumzana Jacob Ngarivume, umkhokheli webandla le-Transform Zimbabwe, umkhokheli we-Zimbabwe National Students Union, umnumzana Emmanuel Stima, umfundisi Kevin Nyamakanga, labakubandla le-CCC obulawayo Mutare Kariba lamanye amadolobho. Amapolisa athi ukubotshwa kwabo akutsho ukuthi abantu eZimbabwe kabasavunyelwa ukwenza imihlangano. Kodwa abaphikisayo bathi kwenzelwa ukuthi abaphikisayo njalo abasola indlela okwaqhutshwa ngayo ukhetho eZimbabwe nyakenye bengatshengiseli ngesikhathi kuqhutshwa umhlangano we-SADC Summit eHarare. Umfundisi Raymond Motsi olwela ilungelo loluntu uthi kuyethusa ukwenzakala kwamanje eZimbabwe.
Abantu beZimbabwe jikelele abamukelanga umbuso wabo ngenxa yokuthi khona kulezinto ezithile ezingacacanga kusukusela ngesikhathi esokhetho lapho imphumela kayimukelekanga ebantwini. Yikho lapho kune problem khona. Ukubona kwami ukuthi khona kathesi bazama ukuthi babophe laba bantu ukwenzela ukuthi khona abantu beZimbabwe bangaphakamisa amakhanda abantu bemzini bekhona elizweni lakithi ngesikhathi seSADC. Kanti ke ngabantu labana abajwayele vele ukusebenzisa udlame. Nxa kungabantu abasebenzisa udlame kutsho ukuthi yiyo indlela abayaziyo yokulungisa ngayo izinto. Bacabanga ngokuthi khona bangabashaya kakhulu bahlukumeza abantu, abantu bazathula ngoba bayebesaba ukuthi bazabotshwa bavalelwe.
Amazwe entshonalanga akuqela eleBrithani, eleMelika, eleNetherlands lamanye njalo nenhlanganiso zamazwe agoqela e-European Union bacothoza ukwenzakala elizweni. Lokhu kusekelwa ngumnumzana Ebhidlela Ncube, umqondisi we-National Consumer Rights Association. Kodwa umnumzana Philip Gawule webandla le-ZANU-PF uthi uhulumende uyakwazi akwenzayo.
Singazi ukuthi bona kade beqoqe njani ukuze okuqine sokusenza amapolisa athe babuphi ukuthengiselwa kwabo kusho ukuthi kade kulokunye okucathe nje. Akhumbula ukuthengiselwa okunye okwadlulayo Gibbs kwanokwacinga abantu bethisa izinto besenza. So ihulumende ihlale isesabela ukuthi kwisikhathi kungaba lokuganga okunjengakhona kwana ukuthi abanye abantu bayathatha amathuba nalabo. Kodwa ukuthengisela kumele kutshengiselwe ngokuthula ama-peaceful demonstrations analakhona. But kodwa emumeni sawubonayo eZimbabwe lokho izolo sibona abantu sebetshisa ama-properties betshisa impahla zabantu besenza njaninjani yonke into njenganaliyani. So uhulumende kumele enakekele abantu ngokuvikela le property zabantu lokuthi kwesi sikhathi lokungcoliswa nje uhulumende uyabe ngcoliswa nje izinto ezinjengazenezo.
Umphathi ntambo wendaba zekhaya umnumzana Kazembe Kazembe uthi bazajeziswa kabuhlungu bonke abafuna ukutshengisela eZimbabwe ngesikhathi somhlangano we-SADC Summit.
Allow me to sound a candid and stern warning to those bent on disturbing our peace and tranquility. Let me categorically disabuse those nursing a misguided perception that the presence of the international community in the country during the summit presents them an opportunity to inflict reputational damage on the country without consequence.
Kubikwa ukuba amapolisa asidinga amanye njalo amalunga ebandla le-CCC labanye abanjengomnumzana Job Sikala okwakhela inhlanganiso ye-National Democracy Working Group okuthiwa baqoqa ukuthi abantu batshengisele kunsukwana ezilandelayo. Kusenjalo abalwela ilungelo loluntu abane ababuthiwe ngolwesithathu eHarare bathi batshaywa kabuhlungu ngabacatshangelwa ukuba ngamapolisa ensida kulandelwa ukukhitshwa kwabo ngenkani endizamtshineni ebisiya emhlanganweni eHarare eVictoria Falls. Kubika uMlondolozi Ndlovu.
Lokhu kukhulunywe emthethwandaba kamantshi eHarare namuhla obekuthoniswa amacala etheswa umnumzana Samuel Gwenzi, unkosazana namatayi Gwegweza, umnumzana Robson Chere, lo mnumzana Vusimuzimoyo okuthiwa bephula iziqondiso zomthetho owe-Criminal Law Codification and Reform Act ngokutshengisela abakwenza phandle komthethwandaba eHarare okwakuthoniswa amacala amalunga e-CCC angamachumi phose ayisishiyagalombili okuthiwa baqoqa umhlangano ongekho emthethweni. Amagqwetha abo abalisa umnumzana Jeremiah Bhamu, umnumzana Tinashe Chinofukutwa, unkosazana Roseline Hanzi, lo mnumzana Charles Kwaramba bathe abane laba bahlukuluzwa okumangalisayo ngabacatshangelwa ukuba ngamapholisa ensitha. Bathe unkosikazi Gwegweza wafakwa insimbi emlonyeni, bamthathela umakhalekhukhwini kanye le-laptop, bamthathela le-passport yakhe. Bathe uChere watshaywa ngensimbi njalo begcwele igazi umzimba wonke. Ngesikhathi bemtshaya baberekhoda ama-videos ngencingo zabo. Ubikwa wafakwa phakathi kwamanzi aqandayo etshaywa wakhitshwa inwele zakhe ezinde ngenqamu. Abamthumbayo laba bathembisa ukudlengelwa umkakhe besithi kumele akhulume ukuba ukutshengisela okulakho kwenzakala ngesikhathi somhlangano we-SADC Summit eHarare kuqoqwa ngubani. USamuel Gwenzi yena watshaywa ngamapama wenziwa ukuba atshaye islogan se-ZANU-PF esithi phambili nge-ZANU-PF phansi ngoChamisa singabathengisi. Bamtshela ukuba badinga uGift Siziba noTakutswa Ngatsiwore, baphinda bathembisa ukulimaza abantwana bakhe nxa engatshengisela. Elinye lamagqwetha wethule amazwi la:
we intended to make an application for their bail so that they are released, they immediately enjoy their liberty. The state said no, we are not ready to do that today. They applied for a postponement of the matter to Monday. We resisted the application on the basis that a bail matter is an urgent matter and the liberty of accused persons must take precedence. But at the end of the day, the court ruled that the matter be deferred to Monday.
Umantshi unkosikazi Ruth Moyo uthe abane laba kumele baphenduke enkantolo ngomvulo, ngakho ke bazavalelwa ejele kuze kufike usuku lolu. Olwela amalungelo oluntu esebenza enhlanganiso ye-Zimbabwe, umnumzana Stallone Siziba uthi kuyadanisa okwenziwa nguhulumende.
Into eyenzakalayo kathesi ukuthi uhulumende njengoba sikhayelele ukuthi kuzaba le-SADC ngamalanga ukuthi sikhayelele ukuthi njengoba kuyi-SADC amalungelo abantu kumele ahlonitshwe, kodwa kukanti indlela into ezenzakala ngayo akufani. Abantu bayabotshwa, abantu babotshelwa izizathu ezingasizo.
Lokhu kusekelwe ngunkosikazi Ellen Shiriedenga omele iHarare edayele Senate ekubandla le-CCC.
Sobuhlungu kakhulu ngoba nxa usizwa and ubabona ukuthi batshaywe kabuhlungu njani and batshayelwa into engekhoyo, betshayelwa amanga, sibona ukuthi lokhu ngokuphonga ufuna ukwethusela abantu ukuthi bengatshengiseli. Bona khona vele othe abantu bafuna ukutshengisela ngobani, bakuthole ngaphi? Ngoba nxa sikhangela namuhla kuphela kubotshwe abantu abaphose ukufika kumbe 20 bebotshela indaba zamanga zona lezi.
Kodwa usekela ibandla le-ZANU-PF umnumzana Marvin Dube uthi abantu kumele behloniphe umthetho beme ukutshengisela. Umthutshisi kahulumende umnumzana Ernest Chirenje uthi abantu laba kumele beqhubeke bevalelwe uhulumende esadinga ubufakazi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
America, izakhamizi zeMalindi eKezi lezizalwane zakulindawo ezihlala kule South Africa zibuthanisa imali yokuthuthukisa isigaba sabo. Okwamanje baphatheke kuhlelo lokwakha ibholoho elikhulu kumfula uzamathukela okwaphela khona abantu abambalwa bezama ukuchapha ugcwele. Kubika intatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Jesus Banda.
Izakhamizi zakulindawo zithi sizabona ukuthi intuthuko ngeke ibe khona ngakho zahlanganisa amakhanda zaqala inhlelo zentuthuko unkosazi Perseverance Phiri uchaza ngokuthi uhlelo lo lwaqala njani
aqala iproject yentuthuko ukuthi sifuna ukuthuthukisa isigaba sakithi sasivele sile project ukuthi sifuna ukuthi siyakhe i-bridge leli liyasikhathaza kakhulu ngesikhathi sezulu. Sicela uncedo siyakhankasa kini, sicela uncedo singabantwana khona sesikuhlanganisile kodwa kuyenelisi ngoba sikudingayo kukhulu. Sidinga izamende, insimbi, idizili ukuthi siyakheleli bridge.
Ufula uzamathukela swabulala abantwana bezama ukuchapha ugcwele. Unkosikazi Hlezi Moyo uthi kwenzakala phambi kwakhe.
Abantwana bangu-6 abakhona phesigabeni sami sikaMajerana Ncobe bethathwa umfula nokungasachapheki. So nxa richile lile ngalungiswa sitshengiswa ukuthi amanzi abe sehamba ngaphansi abantwana sebehamba phezulu lezimoto azisadluli nxa kuyukuthi ibrichile idamu leselichitha amanzi izulu lingana kakho
umpholisa wankosi zinasibo nkosi Mpofu uthi uqakathekile kakhulu ukuthi kwakhe ibhorokho ngokuphangisa ukuze uvikeleke ukuthathwa kwabantu ngumfula lo
umfula idamu lingagcwala kube lama creek kudabuke amanzi agijima lapho athatha abantwana besikolo ukwenzakalayo bathatha abantwana ngoba oyedwa ngangena omunye la eselandela so bathathwa ngathu bahle bafe bonke sidinge kwesinye isikhathi sicina abanye singabatholanga lakhathi esisilomunye singazange simthole kuzobela lamuhla
abatheli labo bayakhala bathi umfula lo awuchapheki umnumzana Prince Khumalo uthi imota yaphoza yambulala kulumfula
fanisa ukuthelele uyesitshayelela esayidini vele ushaye iremu Ngisimeme mawungawane bridge lebus ingakwazi ukuhamba wavela ukuhambeki. Sikhalazo silazwe ukuthi sincediswe ukwenza ibridge lakithi lapha ngoba kunzima akuhambeki sokusiza isikhathi sezulu so.
Abathali benqola labo bayakhala ngozamathukela. Umnumzana Nkosi Khona Ncube usebenzisa inqola ethwala inkuni.
Ngiyakuyazi yini zethu ukuthi thaphi abantu reporters zethu ukuthi.
Umnumzana Ethi Moyo emadwaleni uthi zakamiza ziphakame zonke zizenzele.
Ngibakhuthaza bonke nabasemakhaya khona lapha ungasebenzi kodwa ukuba khona kwakho uma kuthiwa kuyasetshenzwa nawe ube khona nabasebenzayo eGoli angathi abazali bangabatshela phela ukuthi sikhuthaleni uma sikhipha lezi mali esizikhiphayo ukuthi siphathisane ukuthi sikwazi ukuthi size sifinyelele ekugcineni ngoba isifo sethu uma sibambisene umthwalo uba lula masibaneke.
Uhlelo lolu lwaqaliswa ngumnumzana Sijabuliso Mguni isizalwane semalindi esihlala eSouth Africa.
Isaqoqana sibe sizama mpela singomphakathi wakithi kodwa manje izandla zimfitshane sincedisana nabasekhaya. Sicoqaqoqa ama-R200 yabakhona yabanye abasebenzi bakhona kodwa sathi baphostele noma yini kunabo.
Usobhuku emalindi umnumzana Willy Dube usebenza kuhle lezakhamizi enhlelweni zentuthuko.
Imigwaqo mibi kakhulu. Sizama ukuthi nje kungaba abantu abangasincedisa lapho ukuthi ama-bridge ethu ebe ngcono ngoba ngesikhathi sezulu asihambi. Awuhulumende ngasinceda sibili ibridge leli njengoba soke yabuya isikhathi sezulu ukuthi ibridge lingabe engasizamela wonke imindlela zokuthi ibridge libe khona. Hayi ngoba siyathwala zima umuntu eselunywe inyoka kwakho ukuthi uyahamba njani esibhedlela.
Umende obona ngezamandla kagesi njalo engumeli wedale lephalamende yakulesi sigaba seMatopo South. Umnumzana Edgar Moyo uthi uqathele ukuthi izakhamizi zithuthukise indawo yazo.
I-development asokumelela kuphela okuzavela kuhulumende kodwa kuyikusukuma abantu bezenzele okunye bese bexhaswa nguhulumende kumele baxhaswe izinhlanganiso ezijiniwe kumbe baxhaswe ngabafowabo abakudiaspora. So ngisithanda ukuthi sikhuthaze abantu bakithi abaphandle kwelizwe ukuthi ilizwe ngelethu asizameni ukuthi sihlanganise esingakuthola ukwenzela ukuthi siphakamise la indawo.
Bathi vuka uzenzele abemalindi esabelene semathelen South. Imele Studio 7 ingapha ngaseKZ igama ngenze Jesus Band.
Siyasikhangela ezivela kwamanye amazwe ngamaphitshane. Umongameli Joe Biden lomsekeli wakhe unkosikazi Kamala Harris izolokusihlwa bamukele izizalwane zeMelika ezigoqela intatheli zendaba yeVoice of America ezavalelwa entilongweni ngele Russia. Kusenjalo, ele Melika lalo likhulule abantu abambalwa abakwele Russia lakwamanye amazwe akade bevalelwe elizweni leli. Unkosikazi Kamala Harris uzekethiwe njalo ukuthi abe ngumunye ngoza ngena kukhetho lukamongameli oluzayo emele ibandla lamademocrats ukuthi njalo umnumzana Donald Trump wayengumongameli uzamela ibandla lama-Republicans. Iqhubekela phambili impi ephakathi kwe-Israel le-Hamas ngesikhathi le-Israel libulala ngamandla abantu eGaza lenkokheli ye-Hamas. Sike sizwe imibono kahulumende kweMelika.
Umthetho we-African Growth and Opportunity Act kumbe AGOA uqakathekile kakhulu kubudlelwano bezomnotho phakathi kweMelika lezwekazi le-Africa, kutsho umphathintambo obona ngobudlelwano lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken kumbiko asanda kuwethula. Ngokuvumela impahla evela emazweni ase-Africa ukuthi ingene kweMelika kungela mithelo, umthetho we-AGOA uvumela abasungula amabhizimusi ukuthi bathuthukise amabhizimusi abo ngokwengeza impahla abayithengisayo. Lokhu kubumba inkulungwane lenkulungwane zemisebenzi emazweni ethu kusukela ePortland, Oregon kusiya ePort Louis eMauritius. Sokuphathise amankampani ukuthi athengise impahla etshiyeneyo njalo abathengi bathole intengo eziphansi lempahla ezitshiyeneyo. Elemelika lidinga ukubumba amathuba azaphathisa amabhizimusi emazweni ethu onke, amathuba azasekela izisebenzi njalo evikela imvelo yethu, kutsho umnumzana Blinken. Abasebenza bezimele baqakathekile kakhulu ekufezeni lokho. Yikho emhlanganweni we-African Leaders Summit sazinikela ekuthuthukiseni ukusebenza ndawonye labazimeleyo phansi kwe-AGOA lezinye inhlelo. Kusukisela ngaleso sikhathi bezisebenzela ndawonye lenhlangothi zonke zikahulumende weMelika ukuphathisa ukubunjwa kwezivumelwano phakathi kwamabhizimusi ele-Afrika leMelika. Izivumelwano lezi zonke ngezemali edlula amabhiliyoni alitshumi lasithupha, $16 billion, kutsho umnumzana Blinken. Enye indlela emqokayo yokuthuthukisa umnotho kanye lokusungula amabhizimusi emazweni omhlaba agoqela kuzwekazi le-Afrika yikwakha izakhiwo. Kuminyaka emibili edluleyo leMelika lifake eceleni izigidi ezedlula amatshumi ayisithiyangalombili amadola eleMelika, $82 million, ekuthuthukisa ukuxhumana ngobulembo be-inthanethi e-Afrika, kutsho umnumzana Blinken. Sesisebenzise amabhiliyoni amathathu amadola eleMelika, $3 billion, ukuqhelisa i-libido corridor exhumanisa i-Angola, Zambia le-Democratic Republic of Congo, kusetshenziswa indawo ezifikela izikepe, amabholoho kanye lenjanji lemigwaqo. Ubulembu be-inthanethi, amandla kagesi lokulima, konke lokhu ngenhloso yokuletha intuthuko yezenotho. EleMelika le-AGOA zilokhu zizinikele ekupheni abantu bonke amathuba.
Le yimibono kahulumende weMelika. Soke isikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli be-Studio 7 elisithumela yona nge-WhatsApp.
Sibingelele lapho ku-Studio 7 lathi siphandle sikwamanye amazwe kuma-diaspora. Obingelelayo ngumotika indlovu lapha ne-Chelanyemba. Kule nto esixakayo lapha singabantu bakumthokazi. Ukuthi kanti vele bona ababusi bethu yibo sebehambisa udaba lokubulawa kwabantu bakithi phambili. Abantu bona kuyofu zebesikhulumele, vele kubhadalwane, imiphefumulo yabantu yakuyabhadalwa. Thina sicela ukuthi wena Studio 7 njengoba ungumsakazi omkhulu emhlabeni usihambisele amazwi ethu kubabusa ukuthi lathi ingqondo zethu zifinyelele ukuthi sibone ukuthi singathuthukisa indawo zakithi njani.
Ningalitshona njani ma-Studio 7 lo mthokazi wonke nje abasemazweni abasemakhaya. Mina ngithanda nje ukuthi ngibe nembono, ngibe ngani ngiyaripota ukuthi siphala senkosi lesi. Izinduna zethu si-anda izinduna zethu. Izinduna zethu lezi zisalambile, ziphiwa amabele. Siyabona amabele ethengiswa ngabangane babo. Bona isibo abathengisayo, abangane babo yibo abayathengisayo amabele. Zisalambile izinduna ezincane, bancane abantwana laba ukuthiwa zinduna lezi. basese bancane sibefunda i-corruption. Into induna kufanele ube umuntu omdala ongasela ndaba lezinto lezi zomhlaba. Angazi ube bashota imali, zishota imali induna lezi. Khanye imali ziyayithanda, zithanda ngejive, ngena ema-nightclub. Induna ingene e-nightclub. Ha, kunzima.
Studio 7 siyabingelela, siyabonga. Siyadana kakhulu njalo sisethuka ukubona uhulumeni ezanu-PF isikhohliwe ukuthi labo bengena embusweni bonabo omnangagwa bangena nge-demonstration bekhohlisa abantu ukuthi bedemonstrate bekhiphe umgalo ukuthi kungabonakali ukuthi babemshaya ikhulu umgalo. Kodwa namhlanje sebejike ukuthi abasafuni lutho ngomuntu othiwa uyatoyitoya nje esithi kawufuni umbuso wabo lo befuna ukukhombisa enye nje into yabo engayithandi uhulumeni kamnangagwa. Umnangagwa usekhombise yena ukuthi umntando wayephikisa okwedlula umgabe ngoba umgabe okunye kwe-demonstration layo wayengakuvumi kodwa wayengcono kunomnangagwa. Umnangagwa uyabopha abantu kabaphume emajeke befela khona lo ukuthi yini bengaboni ngasolinye layo. Abantu bezimbabwe bahlupheka amazwe wonke abafuni umhlaba wonke.
Labo ngabanye babalaleli be-Studio 7 besipha imibono yabo. Wezemidlalo badonsa nzima abadlali abamele eZimbabwe emidlalweni ye-Olympic Games ekhutshelwa kule France kulezi nsuku. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usedolela lolu daba ngokugcweleyo.
Ophatheka kwemidlalo ye-Olympics iyaqhutshelwa kule Brazil ngo-2016 neyingxenye yeqembu labesifazane elimela ilizwe emdlalweni wenguqu nobuhle majika. Uthi vele akusiye wonke umuntu ophatheka kule midlalo ophenduka ephethe imendulo kodwa oqakathekileyo yokukhula emidlalweni.
It's not easy ukuba kuma-Olympics. You should work hard. Noma kuthiwa kunzima okungana noma kuthiwa kula mali wona woba kwazi ukuthi ufuna ukufika ngayo in terms of i-sport sakho osenzayo.
EZimbabwe limelwe ngabadlali abancintisa kumdlalo wokubhukutsha uDanielson Cipriano kanye noPay Van der Westhuizen ukuthi njalo Steve Cox yena ubencintisa kumdlalo wokugwedla. Bobathathu laba baphelelwe ngumphako bengenelisanga ukufinyelela imendulo njalo ilizwe selilinde ukuba libone ukuba abancintisa kumdlalo wokugijima baza kuqhuba njani. Ngokucubungula ezemidlalo uKelvin Ncube uthi kuza kuba nzima ukuthola imendulo emdlalweni wokugijima.
I-athletics inzima mase sifuna ukukhuluma iqiniso because kulamazwe adominator e-States, Jamaica bele yamaza dominator. So ngendlela lami ngikubona ngayo I think uCharamba maybe singaperform engafika ku semi-final. I think uyabiyenze kuhle noma engathola ni medal because athletics sport ezinzi.
Abameleli Zimbabwe emdlalweni wokugijima nguMakanaka Yishe Charamba loTapiwa Makarau abancintisa ku-200 meters, uRuthembe Nyahora loIsaac Mpofu abancintisa ku-marathon. Olandela ezemidlalo uWinfrey Gumede uthi ukhangelele ukuba uMpofu engenza izimanga.
Sikhangelele laba abarepresentile izinto zeZimbabwe kulo Isaac Mpofu ugijima i-marathon. I think wayenze kuhle lapho eZimbabwe ngekhompethi marathon so lakhona ngale mhlawumbe uma-Olympics ayesikhawuthi representingizwa.
Intatheli izindaba yezemidlalo ubuhle benkosi Ncube laye uthi uMpofu nguye akhangelele kuye.
Kuthimu yethu yeZimbabwe i-athletics kakhulu sinoMpofu lapha and as a fan of i-athletics ngikhangelele ukuthi laye ayenze kuhle emdlalweni wokugijima.
Enye njalo intatheli izindaba yezemidlalo uPraise Dlangama uthi imidlalo ye-Olympics uyilandela kakhulu ngoba imnikeza ithuba lokuzwisisa eminye imidlalo.
Kakhulu ukuba ama-Olympics ngikhangelela ama-sports onalawo esithi ngama-minority abalisetho-tennis, o-basketball, o-swimming, o-hockey, o-volleyball. Isikhathi sokuthi lami funda ama-sports onalawo so ngiyabe ngijabula ngangibona ama-sports onalawo ama-Olympics and
ngomvulo mhla zinhlanu kunyanga kaNcwabakazi uCharamba loMakarau bazaphatheka kumncintiswano we-200 meters ukuthi mhla zilitshumi uMpofu uzancintisa kumarathon ikanti uNyahora yena uzagijima mhla zilitshumi lanye. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Abadala bathi ithukelwa ebandla nanti thiwa mahlabezulu kuhlelo live job maviki wonke ngovulo kusiya ngolwesihlanu. Sihlaziya kwenzala elizweni lasemhlabeni jikelele. Ingxoxo ezijulileyo lengcwethu zezombusazwe, ezomnotho, ezokulima, ezabesifazana, abasakhulayo lokunye. NgoLwesibili silani kenje.
Lilami uThabo Kancube, ontanga, let us connect and network
Kuhlelo The Connection.
Ngolwesithathu ke
kuhlelo Diaspora Forum, lapho esikhangela khona ukuphila kwezizalwane zeZimbabwe eziphandle kwelizwe. Lilami uNtungameli Nkomo, ngizophisana noJonga Kandemiri.
Ngolwesine khona kwenzakalani?
Sigxila kweziphathelane lentuthuko kuhlelo Asiyisuzeni Bomama. Lilami uzithandekile Mhlanga, sizophisana lomunye wami uMavela Simhlanga Nyahuye.
Sihlanganeni kulebjongo 8 o'clock kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu ku-Studio 7 Voice of America. Sisakaza kuradio, kufacebook nakuwebpage yethu ethi www.voandebele.com.
Le yi-Studio 7 nesakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America e-Washington. Kuhlelo Woza Friday liviki sihamba lomculi kaMsikandi uNoel Nyoni ozibiza njalo ngegama lokuthi igeza likamanyoni. Lapha uphethe isingli yakhe elesihloko esithi Salibonani. Nangwexoxalo Ntungameli Nkomo we-Studio 7.
Salibonani, hayi ngumtshana lapha endaweni esetshulotshulo kuvikodango kuhlala ngihlala ekhezi maphisi esigabeni sasemaheshi. Ya umculo ngipela ngilesikhathi eside ngidonsa mpela, but isikhathi ukuthi ngirekhodele angaze ngisithole, kodwa ngiqala kurekhoda umnyaka lo ophelileyo. Nakhona ngikhiphe i-single track, but this year ngiyathembisa December zabe ngikhiphe i-EP. Ngaxa uyifaka ama-online
abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ya ngokucula ngicula ngikhona lapha kona seJohannesburg, ngihlala ngihlala eDistrict. Inamba yami 083 97 97 542. Inamba engitholakala kiyawhatsapp njalo futhi inamba yakhona lapho engitholakala khona.
Abalandeli ubatshiyela wapha amazwi?
Hayi abalandeli basedayi selihlengile mpela igeza likamanyoni lihlengile ufana khona apha edabula endaweni esimaphiso esigabeni sasemayeshi.
Hayi siyakuzwa mfoka unyoni wazi wasikhumbuza umuyi phela ubheka umuzi lutholi kushaya mfanekayo siswakile sikhonkwane lapo kulaphjoko lingakhodlela umuntu asixoxa ngokubotshwa kwabantu eZimbabwe kulungiselela umhlangano we-Static Summit. Hayi ke lamhlanje nje sima lapha kuhlelo lwethu lilalele phela i-live talk lingalali kunamanje lo ngumthembu Sithembayo uKeeps Dube lilale.